Lesi sivumelwano sikhuthaza uhulumende bamazwe awezwekazi le-Afrika ukuba batholise isilinganiso esedlula esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% semali eyabelwa ingatsha zikahulumende ukuba iye kugatsha lwezempilakahle emazweni lawo. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDC e-Harvest House, uDr. Matsorera uthi asikho isizathu sokutholisa abezomvikela lezinye ingatsha zikahulumende imali eningi kulephiwa abezempilakahle.
The health sector is not a money generating sector. It is a social sector that consumes money. Health, education, social welfare.
Uhlangothi lwezempilakahle kakusihlangothi olungenisa imali, lufana lolwezemfundo kanye lolokulondoloza uzulu kalungenisi mali. Zonke lezi nhlangothi ithembele kuhulumende ukuba azitholise imali ngoba ziqakathekile. Kuyini uhulumende akumele akwenze? Kumele ayutholise imali lolu hlangothi. Sasilobudlelwano obuhle kakhulu labenhlanganiso ezitholisa usizo umhlaba wonke, kodwa akusenjalo kubangelwa zindaba zokungemukelwa kwenkokheli esike sakhuluma ngakho. Uhulumende kumele atshengise ukuzimisela kwakhe ekukulungisiseni lokhu ukuze kuvuselelwe lobo budlelwano lenhlanganiso zakwamanye amazwe.
Inkuthazo kaMatsorera iza ngesikhathi izisebenzi kahulumende ezibhedlela ogoqela odokotela beqhubeka bekhalala umsebenzi sikhathi sonke, bekhala ngokusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa kanye leholo abathi liqhubeka lincipha ngenxa yesimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi. Esinye seziphatha amandla kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDCT u-Ostalos Gift Siziba uthi ukungalandelwa kwe-Abuja Declaration ngokunye osekubangele indubo uhlangothi lwezempilakahle olubhekane lazo manje.
Okusafayo ngama-ordinary citizen and uhulumende kalanjabo lozulu, kodwa kimi kungivezele ukubana-ke uhulumende lo akakwanisi ukuthi enakekele abantu ngenxa yokuthi kazalwa ngabantu. Yikho lapho esilosuku.
Uthi kodwa akaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwanelisa lokho.
Inkinga yokuthi uhulumende kazalwa ngabantu njalo kasoze kwanisa ukunakekela abantu ngoba wazalwa ngamasotsha. Manje amasotsha ajayele ukubana nxa ungaba le nkinga siyajaya abantu, ungaba le nkinga okuthiwa yikufaka abantu emfonweni. So manje into ze-civilian leadership azisebenzi njalo, abantu kuyakhulunywa nabo kuvunyelwana.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi isimo kuhlangothi lwezempilakahle sesibangele ukuba izisebenzi zalo zihlale zingezikhala ngokuphela ngesimo ezibhedlela. Engazigcwalisa uhulumende izithembiso ahlezi ezenza lapho izisebenzi zithe zakhala ngokuhluphayo, okubalisa ukusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa efana lama-gloves lokunye kanye leholo lazo eliqhubeka lincipha, kungaba nganeno. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo yehlule, ucingo lwakhe luqhubeka lungasatshelwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.